indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngiphathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 16 Nkwenkwezi 2023 ngoProphet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
kawuthambanga ufuna abalenkani.
Ngikhuthaza abanye omama ukuthi hey, asisukumeni, asasiso sikhathe sokugeza ubuso sisehlisa, sesimele sigezise, sigezele ubuso bethu lathi sikhwezi, ukuze lathi sizimele. I-50-50 leyo ayimelanga iphelele nje kukhulumeni.
Abaphatheke kwezombusazwe abesifazana bakhuthaza ukubambisana kwabo ukuze bamelane lenhlupho ezibavimba ukufisa ukuncintisa ekuthingweni kwezikhundla zobukhokheli kwezombusazwe.
Ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga, ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungulwa ngendlela ejulileyo.
Uhlangothi lukahulumende olwe-Financial Intelligence Unit luthi akulabufakazi bokuthi badala amacala lapho abakade bephenywa kujaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo we-Al Jazeera. Intengo yempuphu, amafutha okupheka lokunye ikhobeka ikhuphuka eZimbabwe, ikakhulu ngedola lelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abesifazane abaphatheke kwezombusazwe bakhuthaza ukubambisana kwabo ukuze bamelane lenhlupho ezibavimba ukufisa ukuncintisa ekudingweni kwezikhundla zobukhokheli kwezombusazwe. Lezi nhlupho zigoqela ukuswelakala kwemali yokusebenzisa ekukhankaseni, udlakela olubhekiswe kubomama, ukungatholiswa amathuba okuphuma endabeni lokunye ukuze baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Lezi ngezinye zezibopho ezivunyelenwe ekugqitshweni komhlangano wensuku ezimbili wokubonisana kwabesifazane abaphatheke kwezombusazwe owenzelwe ehoteleni yeHarare International Conference Center owe Intergenerational Dialogue on Women's Politics oqoqwe ngabe African Women Leaders Network Zimbabwe Chapter. Isiphathamandla senhlanganiso eye International Institute for Democracy Assistance, uNkosikazi Sifiso Sami Dube, ulandisa ngabakwenzayo kweyabo inhlanganiso ukuthuthukisa lokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe.
Sisebenza lama local government councils, size sisebenze nama parliamentarians, ama honorables. But ubunzima kukholula ngoba bahlangana lama challenges anjenge ukuswela imali yokukampaigna, ukuswela njalo i-information. Imzekeliso yokuthi baqalile kathesi ukuthi benze ama-nominations for ama-elections alapha eZimbabwe, kodwa kube nzima abanye ukuthi bathole i-information ngesikhathi kungayiwa kuma-nomination court.
UNkosikazi Lindani Dube webandla le-MDCT uthi umsebenzi wokuba ngummeli owesifazane kawuthambanga ufuna abalenkani.
Ngikhuthaza abanye omama ukuthi hey, asisukumeni, asasiso sikhathe sokugeza ubuso sisehlisa, sesimele sigezise, sigezele ubuso bethu lathi sikhwezi, ukuze lathi sizimele. I-50-50 leyo ayimelanga iphelele nje kukhulumeni, kumele kube kulingano okufaneleyo sibili. So mina ende ngizala ngilenkani, angisoke ngabanje umlomo ukuhlala singababotshi umlomo ukuthi khuluma ke khathesi ungakhulumi. Hayi, mina kulokho ngiyakwala, umama wakulezi nsuku kumela kwale laye.
Lokho kusekelwe ngomela ubulawayo edalele Senate uNkosikazi Dorothy Molly Ndlovu, yena okhuthaza abesifazane abasakhulayo ukuthi lanxa besizwa lezinhlupho akumelanga besabele khatshana.
Abadala bayibo abatshentsha indlela, tshentshela abantwana ngoba abantwana babuye ngayazi indlela. So abadala nxa behamba phambili babe belungile njengoba bona bangena kupolitics bengene bengalalwazi olukhulu, bangene ngenhliziyo zokulwa, bangene ngenhliziyo zokufuthelana. Kukanti-ke kupolitics lakho ngaba njalo kwesinye isikhathi akulalutho oluwinayo. Kuzobuya futhi kwesinye isikhathi lakho ngaba soft kakhulu. Kuyahlupha, kuyamela ube soft nje, kodwa lanxa ubeka izinto zakho ungazibeki ngolaka, kwenzela ukuthi lana oyabe ukhuluma naye naye angagcina esereactor ngendlela engayisiyo.
Umongameli wedale lephalamende labasakhulayo umnumzana uNathi Nyoni uchasisa ngalokho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi silethwe lathi etafuleni lapho indaba lezi zikhulunywa khona, kwenzela ukuthi sibekwazi ukuthi nxa usubona umfazi edlala indima yezopolitiki ureacta njani wena njengomuntu wesilisa. Na into engithokozele kakhulu ngithola ithuba lokuba kupanel ye, the theme of the panel was engaging men or women's political participation, bengikhuluma kuleyo panel. And nginanzelele ukuthi abesilisa labo badlala indima eqakathekileyo ukufeza amaphupho abesifazane ukuthi befike bedlale iqhaza abafuna ukudlala kwezopolitiki lezombusazwe.
Abesifazane abangenela umhlangano bathi minengi imigoqo ababhekana layo esukela kwezokuswela imali yokukhankasela kanye lakho ukuthi bakhangelelwa phansi njengabomama. Lo mhlangano obuphezulu kokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe uqhutshwe phansi kwendikimba ethi Stimulating Intergenerational Dialogue Between Generations, Shared Responsibility. Ungenwe ngabesifazane abavele emazweni asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, abezokholo, inkokheli yomdabu, inhlanganiso ezisebenzana labesifazane kanye labameli bezigaba eZimbabwe lakwamanye amazwe angomakhelwane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Urhulumente olwe-Financial Intelligence Unit, IFU, luthi akulabufakazi bokuthi badala ngempela amacala labo abakade bephenywa kudaba lwenkohlakalo eyavezwa kumsakazo we-Al Jazeera embikweni owethulwe izolo ntambama ngabe-FIU. Bathi basebenze ndawonye lamapholisa ukucubungula amahlandla amane awe-documentary eye-Al Jazeera ye-Gold Mafia kanye lokusetshenziswa kwezimali zalabo abaqanjwayo kulomfanekiso kodwa abatholanga lutho oluxhumala imali lenkohlakalo. Ngalokho-ke bathi solusethula izijeziso ezetheswa abantu labo ekupheleni kwenyanga edluleyo, kodwa lokhu akwenqabeli abomthetho ukuthi baqhubeke bephenya lolu daba nxa bifisa. I-FIU ithi izaphathisa labo abafuna ukuqhubeka bephenya abagoqela abakwamanye amazwe lapho kuthiwa imali le yafika kumbe yathathwa khona. Izolo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mtenda wenqabele amalunga aleli dale ukubana akhulume ngalolu daba esithi umlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni abekomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission zakhe. Isikhulumeli sezakhe unkosikazi Thandiwe Mlobane laye walile ukukhuluma okuningi ngalolu daba esithi kuphela lo daba ukukhuluma ngalolu daba kulakho ukuphambanisa ukuphenywa kwalolu daba ngabomthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga, ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungula ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le-independent commission ezakhangela lolu daba, ngoba nxa sukukhangela ukhanyenzani nje, hhayi azange bekhangelisise kuhle indaba leyo. Ifuna sibili kube le commission independent kutshengiswe kuma newspaper ama terms of reference ye commission le, sibe kwazi ubana i commission le nxa ibiza abantu babiza nini bizobani, kube la ama public hearings ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone South Africa is commission le state capture ukuthi uzukebe kwazi ukuthi uhamba njani. So mbona uqathele ukuqala ubana kube le independent commission. Lelokho okwenziwe independent commission kwaziwe muzulu, ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe, asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa, asikhulumi ngomnotho weparty iZANU PF, sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu. So kuyabe kuqakathekile in the national interest ubana sibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso ngakusoqiniso, kucubungulwa lugatsha mbe ikhomishini emiyodwa e-independent, akhona ugatsha lukahulumende, ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugatsha lwangakhona kube labanye ayingxenye ye-corruption yangkhona. So mbona hhayi amanyathelo la mvumelani lawo. Thina njengoZulu, thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso. Ngakhona lokuthi uparlamente kasavunyelwanga ukubana acubungule indaba leyo, kutshengisela ukubona uhulumende ufihla ezinye izinto. Nxa engafihli lutho, ke ngokuqathekile ubana iparlamente ikhulume ngodaba lolu, ngoba nxa sibala iconstitution yeZimbabwe ithi iparlamente kumele ikhangele, vele ibe yilihlo elikhangela ukubana i-executive bi-cabinet isebenza njani.
Kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso we-Al Jazeera? Siyabona abanye bathi hayi lakula bufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho la kanye bakwenza lokho.
Ngibona umfanekiso we-Al Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uya ngaphi, ulahle kanjani, njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani. Ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omningi wegolide, asila nzuzo njengelizwe, asila zibhedlela, asila zikolo, emgwaqo la iqedakali, ngoba kulabantu abahuquluza umnotho. I-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho. Kuyakuqathela ukubana sikukhangele khona lokho, uhulumende akukhangele khona lokho, iparlamente ikukhangele khona lokho, iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho, ingakukhangeli njengekhungakhunga. Ye, kungaze kube likhungakhunga, ikhungakhunga langikhona lidingisiswe, sivumane ubana iqiniso kumbe ngamanga kumbe likhungakhunga.
Lo mnumzana Thumisani Nkomo, incwethi ecubungula ezomnotho elizwe, limuzwe xoxa lapho ecingweni uSandekile Mhlanga owe Studio 7. Intengo yempuphu, amafutha okupheka lokunye ibiwayiqhubeka ikhuphuka eZimbabwe, ikakhulu nxa ithengwa ngedola lelizweni. Ngesikhathi uZulu la isola ukuvulwa kwemingcele nguhulumende bethi lokhu ngeke kulungise umnotho welizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi intengo yempahla ikhutshulwa imali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi, amabhizinisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho okubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube le nguquko yikubana uhulumende azame ukubana ngabanikazi bamavinkili bathole imali yamanye amazwe okusemthethweni, singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Unkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo ophila ngokuthengisa, uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengisa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni intengo yethu yebhondi ayisoze imi ngomumo we-economy yethu. Lathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi sigcine izimuli zethu ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakoBulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi, kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi kufanele zilandelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakathesi okusenza sivuke salelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisi ukuthi sibhadale izisebenzi zethu lama-shelf lawa azavuka e-end. Sibuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate, hayi siyathembisa lathi uZulu ukuthi esengathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube, umhlali wakoBulawayo, uthi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagugudeka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama-basic commodities akhangela ikhungu oyili kwezinye izindawo ngabo 9,000 RTGs kusiya kubo 10,000 RTGs. Ngapha iholo lethu limima zonzwa likhwelanga. Izinto zinzima, sazi ukuthi sizosurvivor kanjani. Singathi sesibuyela back again 2008. Kalesi nje umahluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeka zithenyeki.
Unkosikazi Silivia Chabalala, umbalisi wemaphandleni, uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba esikolo kabili ngeviki ngoba siyi-incapacitated. Lokhu kubaza abafundi kodwa akulanto esingayenza, imali esiyiholayo incane.
Incwadi elotshwe iqondiso kusiphatha amandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa, unobhala ogatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe umnumzana George Kubamathanga, uchaze ukuba ugatsha lwezimra lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yi-duty. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa i-duty. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhadaliswa i-duty zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ichukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden welaMelika ukhangelelwe ukuhlangana lomlawuli wedalela ePhalamende leHouse of Representatives, uSpeaker Kevin McCarthy, kwebandla lama-Republicans namhlanje emizameni yokuthi bavumelane isilinganiso semali engavunyelwa uhulumende ukuthi akhweze ngaso isikwelede selizwe. UMongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa ubike namhlanje ukubana uMongameli Vladimir Putin weleRussia noMongameli Volodymyr Zelensky weleUkraine sebevumile ukuhlangana lenkokheli yezwekazi leAfrika ukuze kuhlaziywe indlela zokuthi amazwe amabili ahlale phansi kucandwe indlela yokukhomisana umlotha. Ukukhuphuka okungapheliyo kwentengo yokudla lokunye eZimbabwe esokukhumbuza uZulu okwenzakala ngomnyaka ka-2008 kuze kugugudeke okumangalisayo idola lelizwe elagcina lilahlwa ngomnyaka ka-2009. Bathi isiphindile emhlonyweni, kubika uGibbs Dube.
Abakubanda elibusayo bathi ukugugudeka kwedola njalo lokukhuphuka mahlana kwentengo yempahla eZimbabwe kubangwa ngamabandla aphikisayo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF ngomunye walabo abathi amabandla aphikisayo afuna ukuba uhulumende ahlamukelwe nguZulu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Amatsotsi agcwele ayiwo aphambanisa i-economy yethu. Awubona abakhweza izinto, sinanzelele ukuthi yibo abanikazi bezinto abakhweza izinto abafuna ukulawula izinto intengo yazo. Bona besenzani? Akulanto abayilungisayo ngaphandle kwe-sabotage kuphela yabalayo ukuthi izinto zikhuphuke. Ukukhuphula kwezinto lokwana yikuzondisa abantu, ukuthi abantu bazonde i-agenda yabo, i-regime change agenda abalayo. Akumangalisi lokho vele, ungakudinga ukuswele kodwa but mana ngikutshele ukuthi ngunika isikhathi lesi kuza ngesikhathi esibi. Anje abona besilanda ama-elections. Why kanti izinto zonke zileyo zihlala zikhuphuka zisuku zonke zikhuphuka zisuku, zikhuphulelwana izinto? Ngoba mina ngibona ngani into le yenziwa ngabomo yilabo abayibo abalawula i-economy, abayibo abale zinto ezinjengazenisa. So ngokunjalo ke angiboni ukuthi singaba yinto esingabe sihlala sikhuluma ngayo ukuthi abantu besenza kwenziwa ngabomo, lokho into ezenziwa ngabomo. So kumele sikukhangele ngaleyo ndlela konke konoba.
Kodwa okubandla le-CCC umnumzana futhi Mlalazi uthi ibandla elibusayo selehlukelekile ukuguqula umnotho welizwe.
Ukukhuphuka kwamaprice ezweni leZimbabwe akungablenywa muntu, kuthiwe yi-election, kakublenywe labo abayibo abaphethe umnotho. Abaphethe umnotho ngezepolitiki yiZANU-PF, abaphethe umnotho ngezamabhizimusi yibo abale mali. Iningi labantu beZimbabwe kalila mali ngoba lalabo abasebenzayo bahola imali encane engasenelisi lokuthenga nje amafutha ukuthi bagcobe. So ke asi election yi corruption nje kade beyenza lokubulala ilizwe, kathi baza expectani ilizwe kalisela production, alisa produce lutho nje ongathwala uyathengiswa. Sesisenza le singamhlawumbe singayibiza ukuthi yifeja economy edalwe yibona abantu bezana.
Umnumzana Ambrose Sibindi okukhela inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association uthi idola leZimbabwe selifike emaphethelweni.
Khonapha kobulawayo sinanzele ukuthi intengo yempahla ikhanya iyaqansa okungazisisekiyo. Uyatshengisa ukuthi imbangela yakhona iqeda kahle ukuba ningalibangela kuyini. Kodwa-ke uliqiniseke ukuthi ukuphela kwamandla imali yeZimbabwe ungayiqathanisa le mali yeMelika, ikakhulu kumkambo omnyama, kunzima ngoba ungananzela kathesha ukuthi imali yakhona isiwile sibuloko esabekayo. Okuthi idola eyodwa eMelika isiphosa isitshaya i-3,000 RTGS. So yimbangele okanye impahla zikhwele. Ngokunjalo ukuthi sesiphakathi kohlupho. Yikho nje sihlala sikhuluma ukuthi njengezakhamizi, njengezisebenzi, ukuthi sikunanzele ukuthi imali yeZimbabwe ayisasebenzi. Uhulumeni sofanele aphumele indlela ukuthi akayimise kancane, avume ukuba nakho usebenza imali yemzini yeMelika, ngoba kwezaba indlela yokuba nasinqande lolu hlupho olukhona.
Kuthi kukhona njalo okunye okukhuphula intengo yempahla etshiyeneyo.
Siyananzela ukuthi ngaphi ezitolo okwenza intengo zakhona ziqansa. Abaningi ungangena uthenga nge-RTGS abasebenzisi futhi nabasebenzisa yona nale i-rate yomkambo omnyama abalandaba le kahulumende. So yikho kusikhwezela lolu hlupho. Njalo okunye yikhona ukuthi unganazelela khathesi impahla eziningi amakhampani amaningi asewuthi impahla ezothengisela abantu engamanufacture ngolunye uhlupho esilalo. So ke silethemba lokuthi uhulumende kufanele akhayele masinya, ngoba eqinisweni ukuthi intengo zikhwela nsuku zonke, kodwa ihoro lezisebenza liqansa lihlala indawoni. Khonakhona kuyatshengisa ukuthi impilo yesisebenzi, impilo yemuli yesisebenzi, impilo yabantu beZimbabwe isenzima kakhulu. So ke siloku nzima sifuleka ukuthi uhulumeni sofanele abe le ndlela ezihlakaniphileyo zokuba navuselela umnotho, ukuba nanqande lolu hlupho abantu asebehlangana lalo ngentengo yempahla ekhwela nsuku zonke.
Uhulumende usanda ukuthi abantu sebevunyelwa ukuyathenga impuphu, amafutha okupheka lokunye kwele-South Africa nakwamanye amazwe ongafakelwa umthelo we-customs duty. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngingoGibbs Dube.
abatsha abaningi eZimbabwe abalalwazi olujulileyo ngokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe isethulelwa uZulu ngomnyaka ka-2013. UTobias Mzingwa usipha lolu daba.
Ezinye ingcitshi ezicubungule ezombusazwe zithi balutshwane kakhulu abantu abalolwazi ngogwalo lolu loba bekwazi mhlophe ukuba kulesisekelo sombuso welizwe esethulelwa uZulu ngomnyaka ka-2013. Umqophi Ncube osakhulayo ohlala koBulawayo uthi abatsha abaningi kabalalwazi olujulileyo ngesisekelo sombuso welizwe ngoba babona ingani yikuchitha isikhathi ukubala ugwalo lolu.
Abaningi abazihluphi ngokulandelela imithetho lamalungelo alotshiweyo esisekelweni sombuso. Ukuba ignorant lokhu sikuthola ekuthini abanye bakubona kungelancedo ukuthi babekwazi. Ngokubana kwezinye izikhathi akubasizi, so into engakusiziyo awuvamanga ukuyisebenzisa.
Unkosikazi Sandra Gama obona ngenhlelo zonke kunhlanganiso esebenza lamankazana e-Girls Table Zimbabwe uthi amazwi asetshenziswa ekulobeni isisekelo sombuso kungaba yiwo enza ukuba abatsha bengabali ugwalo lolu oluqakathekileyo.
Ukuze bengazi iconstitution singathi kubangelwa ngendlela iconstitution leyi ebhalwe ngakhona. Uyathola ukuthi the language ebhalwe ngayo iba nzima for abantu abatsha ukuthi beyizwisise. As a result bagcina bengasazihluphi ngalo i-document leli. Ekugcineni abantu abayizwisisayo, abantu abayisebenzisayo, ngabantu abanjengamaloya, abantu abasebenza kwezamalungelo abantu.
Unkosikazi Thando Gwinji, umkhokheli wenhlanganiso esebenza labatsha elupane leBhinga, eye-Youth for Innovation Trust, ulombono ofanayo.
Ulwazi oluthe xaxa mayelana lesisekelo sombuso luqakathekile kakhulu ukuthi ontanga babe lalo. Ukwenzela ukuthi bazwisise umthetho, benelise ukuzithuthukisa, bazivikelela lapho okuhlukuluzwa khona amalungelo abo ngoba isisekelo sombuso yiso esiphethe i-Bill of Rights yethu. Okwakhathesi lulutshwana lolulazi kubontanga.
Loba ngomnyaka ka-2018 uhulumende wethula isisekelo sombuso ngendima ezilitshumi lasithupha ezikhulunywa kusemthethweni eZimbabwe, lokhu kukhanya kungancedanga kangako ngoba abatsha abaningi lokhu bengasazi isisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo okunhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute, uthi kulezi zathu ezintathu ezenza ukuthi ulwazi lwesisekelo sombuso lusilele kwabasakhulayo.
Okokuqala ikuthi abanye bangikhona bafundanga, so abakwanisi ukubala okubhalwe laphana. Okwesibili ikuthi abantu babhizi ukuhlupheka lokuthi akula msebenzi, so abantu batholana bebhizi bezama ukuphila, abanye bayathengithengisa, abanye bankwavankwava, abanye bayagweja, so kasela sikhathi sokuthi valiconstitution ezama ukuphila labantu abakhe. Okwesithathu ikuthi ilizwe leteli lilonqindezelo.
Omunye osakhulayo njalo esebenza lenhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abatsha kumele beqakathekise isisekelo sombuso welizwe.
Ngumlandu wawonke umuntu owaziyo isisekelo sombuso. Nxa usazi kulomuntu omusha eceleni kwakho, mbona ngani kuyabe kuyinto eqakathekileyo ukuthi lawe umuthi fahlafahla umazise ukuthi isisekelo sombuso siyini njalo nokuthi siqakatheke ngaphi.
Ugatsha olubona ngezemithetho luthi uhulumende wenza okuningi ekufundiseni uZulu mayelana ngesisekelo sombuso welizwe, okuhlanganisela ukufundiswa kwalolu gwalo ezikolweni zemfundo yaphansi lenkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter lezinye. Umnumzana Methuseli Moyo ocubungula indaba zabatsha njalo efundisa ekholitshini leNational University of Science Education uthi ukuze isimo lesi silungisiswe kumele imfundiso yesisekelo sombuso welizwe iqale kwabatsha.
Asithi thina kuqalele isikolo maybe e-primary nje befundiswa okulutshwane kwakhona. Nxa umuntu imfundo lokhu ihambe siyaphambili siye-secondary, kufundiswa ne-constitution futhi kuye ema-college kuye ema-university. Njengoba nje abantu befundiswa nje zonke izinto. Ngoba i-constitution into yomuntu wonke, lobe senzani kumele abeyazi ukuthi thini.
Inhlanganiso e-Youth Empowerment and Transformation Trust ilinganisa ukuba phakathi kwabatsha abahlanu, munye kuphela ololwazi ngesisekelo sombuso welizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ku-Live Talk namhlanje, The Connections, kanyela udaba lwabe-Reserve Bank of Zimbabwe, abathi baswele ubufakazi bokuthi baphatheka kunkohlakalo abantu abavezwa kudokumentary ye-Gold Mafia, eyaphuma emsakazweni we-Al Jazeera. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, nguPraxedes Jeremiah.